soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Sathelele ithuba lokubonga u-Evans Sininga ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela nginjabulo enkulu ku-Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 Hlolanja 2023 ngu-Prophet Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje.
Indlela adikhwele ngokumangalisa lathi nje abafundi besesizibuza ukuthi sizaphusha yini izifundo esikoleni ngoba amafizi labo sebafake kuma-US dollar office. Izini kuqala kudala amafizi ayengafiki up to 720 US dollar. Imali yangikhona too much kakhulu.
I-College le-National University of Science and Technology kumbe NUST lithi indleko yesikolo ebisikhwezwe yayafika kumadola emelika angamakhulu ayisikhombisa lamashumi amabili US dollar 720 dollars, siyehlisiwe.
Akhampeni sivila khona kodwa okusuka kudanise kakhulu kuvinjelwa kwamanye amabandla ikakhulu ngabazomthetho amapholisa nxa ukuthi afuna ukuthi ayenze izinto ezinjengamarali. Sekulezi ndawo nje ezithize esesibone khona amapholisa esenqabela kakhulu ibandla le-CCC.
Amabandla ezombusazo agoqela e-Citizens Coalition for Change athi asekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho lwalonyaka. Ukuthi izizalwane zeZimbabwe zipha imbono yazo ehlukeneyo ngemibiko ethi abezanu-P F sebethengele abeqembu lebandla lokholo lwesipostoli abazibiza ngokuthi Apostoli for ED izimota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. I-College le-National University of Science and Technology lithi indleko yesikolo ebisikhwezwe yayafika kumadola angamakhulu ayisikhombisa lamashumi amabili awemelika US 720 dollars, siyehlisiwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lokhu kuza ngemva kokuba abafundi be-College leli beqoqane ngenjongo yokutshengisela ngokungayi ezifundweni nxa izikhalazo zabo zokuthi indleko lezi zehliswe zingakhangelwanga. Isemester elidlulileyo abafundi bebebhadala amadola eZimbabwe angamakhulu phose amathathu $286,800. Ngokunjalo abafundi baqhubeka bebhadala leyo mali. Umnumzana Bhekinkosi Sithole, omunye wabafundi be-NUST, uthi iningi labafundi belizahle lichiye isikolo.
Isikolo amafizi asonto ebukeka cause indlela adikhwele ngakhona bokumangalisa lathi nje abafundi besesizibuza ukuthi sizaphusha yini izifundo esikolweni ngoba amafizi labo sebafake kuma-US dollar office. Izini kuqala kudala amafizi ayengafiki up to 720 US dollar. Imali yangikhona too much kakhulu and ungasukhangele iZimbabwe yonke nje jikelele e-NUST bezalutshwana abafundi abazakwanisa ukubhadala imali engange 720 US. Sukhangele ukuthi abantu eZimbabwe abantu bahola malini.
Unkosazana Molen Mthombeni, omunye wabafundi be-NUST, uthi iningi labantwana belingeke lenelise ukukhokha imali le.
Ukukhwezwa kwefizi ye-NUST ekade sokuyenzakele kuthiwa ngi-$720. Vele ngokubona kwami besengisithi hhayi lami sengisekela ngoba abaningi babantwana bebengasoke beyenelise ngoba i-700 iningi kakhulu vele. So kuyikuhlala nje hlale uqale uyisebenza imali yangikhona nxa kuyukuthi izaphuma e-school fees ngoba abadala babengasoke beyenelise imali yonke le. But since sebeyehlisile sokubuyelela hhayi sokungcono.
Unkosikazi Nomathemba Sebele, umzali olomntwana ufunda e-NUST njalo eyisisebenzi sikahulumende, uthi imali engako abakaze bayihole ngakho bebengeke banelisa ukuyibhadala.
Kuyasimangalisa njengabazali ukuthi sinje lathi siyakhala ngeholo ukuthi liphansi, imali engakashuwa sizayithatha ngapi ngoba abantwana asilawani kulabancane abasafuna ifees. Yithi izisebenzi zikahulumende akula othola imali engako, kuzakwenza ukuthi abantwana bayekele isikolo ucine kugcwala izigebenga elizweni.
Unkosikazi Ruth Jele, umhlali wakobulawayo, uthi ukufakwa kwendleko zesikolo ngedola leMelika kuveza ukuba manzonzo komnotho welizwe.
Esikubona kulokho kusanda ukuthi izinto lapha eZimbabwe sezifakwa nge-US dollar, kambe nxa ifees yeNASA ingaba yi-700 US bangaka abantu abayiholayo imali leyo. Uhulumende kavume ukuba kusetshenziswe i-US dollar nje, ngoba ama-salaries yokuphela afakwa nge-RTGS. Sincindezelekile njengabahlali babuleni.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wogatsha olubona ngezemfundo ephezulu, usikhwica mfundo Amon Murira, ayiphumelelanga ngoba ucingo belungangeni. Umnumzana Thabani Mpofu, isikhulumeli se-National University of Science and Technology, wale ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuba udaba lwendleko zesikolo seluxazululiwe, ngokunjalo abafundi sebebuyela ukuyathola izifundo zabo. Umongameli wenhlanganiso ekhangele abafundi e-Students Representative Council, i-SRC, umnumzana Muzi wenkosi Sigidi Moyo, ukhiphe umbiko ngehola lechumi lanye ekuseni ukuba sebekhulumisane leziphathamandla zesikolo kwavunyelwana ukubhadala indleko elingana leyesimester edlulileyo. Ukhuthaze abafundi ukuba baphange babhadale indleko zesikolo imali ingakaze yehle isisindo sayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amabandla ezombusazwe akhuqela eCitizens Coalition for Change athi asekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho lwalonyaka lanxa bengavumelani logwalo lokwehlukanisa kwengcele yokuvota oledelimitation oluhlelwe ngabeZimbabwe Electoral Commission ZEC. ZANU-PF layo ithi isilungile silungisa ingatsha zayo emadolobheni lasemaphandleni, njalo lalo seliqalile umkankaso wokhetho lwalonyaka. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Unkosazana Fazai Maere ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla le-CCC uthi kusobala ukuba iZimbabwe Electoral Commission lomongameli Emmerson Mnangagwa badweba imingcele yokuvota okungekho emthethweni. Uthi loba kunjalo sebeqalile ukukhankasela ukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Umnumzana Kucacaphulu omele inkulumane edale lephalamende uthi kulakho ukuqhamuka udlakela ngesikhathi sokhetho lonyaka. Uphulu okubandla le-CCC uthi okwamanje amapholisa abathwa lesenzima.
Siya kukhetho lolo lukhona lonyaka. I-violence ikhona, lokwethuselwa kukhona. Ama-meetings esiwa-applyelayo ayalelwa. Ungabuza osemarondela, ungabuza osenyanga, ungabuza osebrightbridge, ungabuza okobulawayo e-Victoria Falls. I-CCC ayikhululekanga ukuthi ibe le mhlangano. Sibone ngazani sisakukhetho lolo, yibo ubunzima obukhona. Sithanda ukuthi abantu bonke emhlaba wonke bakukhangele, bakuveze, kube le publicity ukwenzela ukuthi iZANU-PF nohulumende babe under pressure ukuthi bangaqhubeki besenza violence ne-intimidation nobunye nje obuqili obukhona. Uyazi nje ukuthi kufuneka electoral reforms ezinto ezinjalo. Kathesi kulokukhuluma nge-intimidation report, kodwa we are confident sikhangelele ukuthi sizawina ukhetho lolo.
Omunye wokubandla leli okhala ngokwenziwa ngamapholisa ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Ama-campaigns sibi lakhona siyawabona, kodwa okusuka kudanise kakhulu kwenqatshelwa or ngithi kuvinjelwa kwamanye amabandla ikakhulu ngabazomthetho amapholisa nxa ukuthi afuna ukuthi ayenze izinto ezinjengamarali sekulezi ndawo nje ezithize elizweni lakithi lapha esesibone khona amapholisa senqabela kakhulu ibandla lama-citizens leli ele-CCC eliyilo eliyi-main opposition party. So kuyasidanisa kakhulu ukuthi uhulumende asuke amapholisa abesesuka avimbele omunye umdlali okumele ukuthi angene enkundleni, kusuka kube lokungani kuba yikuncindezela. So ke siyacela kakhulu ikakhulu kibo abazomthetho ukuthi ibandla le TCCC lalo alivunyelwe ukukhankasa lenza amaralalo likhululekile njengoba sisiya kumkhetho sikhayelela ukuthi ukhetho lolu lube free and fair elections.
Isikhulumeni sebandla lezanu PF umnumzana Chris Mtswangwa uthi sebelungisa izigaba zabo ukwenzela ukuba abantu bevote kahle kukhetho oluzayo. Umnumzana Malaki Nkomo okubandla leli ugcizelela esithi bafisa ukuba abantu abaningi bavotele uMnangagwa.
Sikhankasela ubaba uED oyisifuna ukuthi abe ngupresident wethu. Esikunalayo ukuthi izanu PF vela yesabi lutho. Libandla elalwela inkululeko yaleli lizwe njalo nje ivele ile support base yayo eqinileyo enkulu kakhulu. Silama sezi thina, silabantu abangabethu ama supporters, ama sympathizers malutshwane kuZanu-PF. Abaningi ama supporters abantu abazwisisa lapho esavela khona, abantu abakwaziyo abakufunayo, abantu abakwazi ukuthi bafunde ilizwe libuswe njani. So ngalo ndlela selikhona ebantwini, sesingene njengebandla le-PF, sibala sibakhumbuza inhloso yethu njalo sibabonisa lesi sikwenzile njengebandla le-Zanu-PF ku-Second Republic. So ngaleyo ndlela sesingenele ebantwini, abantu basiphakazelele, abantu bayithanda iZanu-PF, abantu bakhululeka kakhulu. Njalo lokukhampena thina sikwenzayo singabantu abanohamba silokuthula, singabantu futhi esithengisa esikho khona ukuthi thina sini simeleleni intando kaZulu.
Olwela ilungelo likaZulu, umnumzana Evidlela Ncube uthi ibandla leZanu-PF likhankasela ukhetho oluzayo santando.
Iqiniso yikuthi inye kuphela i-political party ekhampeynayo iZanu-PF ngokuba kayivinjelwanga yimithetho le evimbela abanye, kayivinjelwa ngamapholisa, kayivinjelwa yibo bonke laba abavimbela amanye ama-opposition parties ukuthi akhankase. La amanye amaqembu alesifiso sokuthi ngabayakhankasa ngendlela yokuthi phela nanku siya ku-election kodwa bayavinjelwa, ama-rally abo, imihlangano yabo iyavinjelwa. Ngakho-ke akwenzi kube lukhetho olukhululekileyo lolo kancane ngoba ukhetho olukhululekileyo ludinga ukuthi wonke amaphathi kungakhathale ukuthi yiphi akhululeke ukukhankasa, akhululeke ukukhuluma labantu, akhululeke ukuthi siyacela ivoti yenu. Baye kuyo yonke indawo, baye emavillageni, baye emadolobheni, baye kuma-resettlement, baye kuzo zonke izindawo. Umuntu aswele ivoti ngoba ehlilekile ukuthi akhombise abantu ngalokho akuthembisa ukuthi uzabenzela bona, hayi ngoba bevinjelwe njengalokho. Okwamanje bavinjelwe akuka akukhululekanga nxa kuyi-opposition, kukhululeke kuphela iqembu elibusayo, yilo elikhankasa likhululekile ilizwe lonke edolobheni lasemakhaya. Laba abanye bathi bazama ukuthi imhlangano bayingene amapholisa ale kanti njalo kulokwethusela esikubona kusenzakala phakathi emphakathini.
EliZimbabwe lizaqhuba ukhetho lokudinga umongameli, abameli bedala lephalamende le-senate kanye lamakhansila. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Gift Stube.
Izalwane zeZimbabwe zipha imibono ehlukeneyo ngembiko ethi abeZanu-PF sebethengele abeqembu lebandla lokholo lesipostoli abazibiza ngokuthi baPostoli for ED ekhokelwa ngowaziwa ngokuthi nguMadzibaba Moses izimota ezingamashumi abalila sithupha 26. UMavis Gama sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abanye bathi lokhu kuveza sobala ukuthi abokholo lwesipostoli sebephume emgceke ukuthi basekela liphi ibandla lezombusazwe. Kanye abathi kuzakhulu lokho okwenziwe ngabeZanu-PF ukuthenga lezomota njengoba kuyisibonelo sokuthi asehlonitshwa amabandla esipostoli la wona agxile ekuthini asungulwa yizizalwane zeZimbabwe ezinsundu. Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela umbuso kaZulu, umnumzana Charles Nyoni, uthi kusegcekeni ukuthi ibandla leZanu-PF lingasehlukanisi phakathi kukahulumende lalo.
Ngoba ukupha kwabo izimota kanye nokubhadala abantu izimali nokusebenzisa imali abakwenzayo, lona ilizwe kuthiwa lila mali, abasebenzi abaholi imali ezikwanileyo, amatichetha ayasokola, njalo izibhedlela kazila imithi kanye nemitshina yokwelapha abagulayo, izihlobo zethu ziyabhubha ezibhedlela ngokuswelakala kwemishini eqakathekileyo.
Unyoni uthi abebandla leZanu-PF kanye lohulumende wakhona bengelani lokuthuthukisa impilo zezizalwane elizweni.
abakufuna yikube beloke besabusabe bambe ipower kodwa beyi-abuse njalo beyisebenzisa uthi bona bageyine singayithi i-personal benefit zabo ezinganisena nozulu. Okuqakathekileyo ukuthi uzulu sokumele naye aphaphame avuke abone nje avule amehlo ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo yena engathatha sijongobani esokuthi atshintshele izinto ngokuhamba kwazo ezikwenzayo.
Okusekelwe yisikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo ele-MDCT umnumzana Witness Dube.
Kungakho bethatha imali kahulumende bethenga ngayo izimota zabo zokuthi bakhampene, okuyinto eyenza ukuthi behluleki ukuthi babone izidingo zabantu ngoba baqakathekisa ibandla labo, baqakathekisa ukuthi babe semandleni, baqakathekisa ukubusa hathi ukukhokhela abantu.
Kodwa omunye wabakhokhela elinye lamabandla okholo esipostoli ele-Johann Masowe yeChishanu yenyenyezi owaziwa ngokuthi ngumadzibaba Enoch uthi kuyajabulisa ukuthi uhulumende esebaqakathekisa.
Mina ngiyathaba kakhulu lokwenza ukwenza umongameli wethu u-President E.G. Mnangagwa. Ngoba ama-apostoli zile make about one quarter of the population of this nation. So ngibona lapha ukuthi abantu abaningi bayahamba kuma-apostoli. So ngibona lapha ukuthi hayi into ezenziwe ngumongameli wethu nohulumende wakhe hayi sasijabulela kakhulu, siyakuthabela kakhulu okwenziwe ngumongameli wethu.
Kuthi umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko ku-ZANU-PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi bona basebenza layiloba ngubani ozimisele ukusebenzisana labo.
We are not responsible for forming associations.
Asilasibopho sokubumba lezi nhlanganiso ezifuna ukudlelwano lebandla lethu. Silama teachers for ED, sibabonile. Silaba zithi men believe, young women for ED, sibabonile. Silabe diaspora for ED, konke lokho.
Kunsukwana isanda kwedlula, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso yabokholo eleva apostoli for ED Estate House eHarare, lapho abaphinde bagcizelela ukukhuthala kwabo ekuhlanganiseni izinkulungwane zabalandeli balo ukuthi baphatheke ekuthuthukisweni kwelizwe kanye lekutholiseni amavoti ayizigidi ezinhlanu kuMnangagwa. Abakade bekhokhela iqula labapostoli Estate House ngumkhokheli we-apostoli for ED umadzibaba Moses lo Archbishop Lameck Chitope webandla lesipostori lezishamiso njalo engumsekeli womkhokheli wenhlanganiso ye-Council for Churches in Africa hashtag apostoli for ED. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkamongameli welemelika unkosikazi Joe Biden ukhuthaza ukuqakathekiswa kodaba lwendlala ebangelwa yikungani kuhle kwesizulu kwele Kenya lakwamanye amazwe asemkhuneni oweHorn of Africa. Wenzela inkuthazo esegqiba uhambo lwakhe lokwethekelela ezwekazi le-Africa oluqalele kwele Namibia lwaphelela izolo kwele Kenya. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe lezomnotho zithi bekuqakathekile lolu hambo lokuya e-Afrika kukankosikazi Biden ngalesi sikhathi leli zwekazi lidinga usekelo kwinkinga elibhekane lazo ezimbalwa umhlaba wonke ngalesi sikhathi ukhangele kuphela impi yokuhlaselwa kwele Ukraine nele Russia. Kuthi ke impumela yakuqala yokhetho olugqitshwe izolo kwele Nigeria yethulwe ngabekomishini yalelo lizwe elawula ezokhetho. Likomishini ibika ukubana kuzathatha isikhathi ukuthi yonke imphumela yokhetho yethulwe ngoba kube kwaba lodlayela kwezinye indawo zokuvotela esigodlweni salelo lizwe iLagos lezigabeni ezibalisa i-Imo, Bayelisa, Rivers le-Edo. Umsebenzi wokuhlenga abantu abangabe besinde engozini yokugenquka komkhumbi obuthwele abantu abadinga ukungena emazweni aweYurophu bevela ezwekazi le-Afrika. Lingozi yenzakale ikhunjini lolwandle lwele Italy ngesonto ekuseni. Abahlengi babikwa befumene izidumbu zabantu abangaba ngamashumi ayisithupha kodwa besithi leli nani lilakho ukuqonga lifike kwabalikhulu i-100.
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Inhlanganiso ebona ngabaphila lesifo sechukela e-Diabetes Association ikhuthaza abazali abalabantwana abaphila lalesi sifo ukubana balandele konke abakutshelwa ngodokotela ikakhulu indlela abasebenzisa ngayo imithi edingakalayo ukuze isifo singabi ludubo kangako empilweni yabantwana. Intethe lezindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela loludaba iseHarare.
Umnumzana Kilvitwino okhokhela imisebenzi kuyinhlanganiso uthi lesi sifo sihlasela abantu njalo sidinga ukuthola umuthi we-insulin. Ethi abazali ngababe nendima enkulu abayidlalayo kulo msebenzi.
Make sure that they take their medication as prescribed.
Kube yiqiniso lokuthi bathatha imithi yabo belandela okushiwo ngabodokotela njalo likwenza ngesikhathi esifaneleyo njalo kukusilinganiso esiqondileyo.
Ukubekela phambili ethi kuqathekile ukuba abazali benanzelele ukudla komntwana ngoba abantwana befame ukukhwabitha ukudla okulakho ukuphazamisa impilakahle yabo. Uchasisa ngezibonelo zomntwana olalesi sifo njalo odla ukudla okuphambanisa impilo yakhe.
There is fatigue, loss of weight, blood division,
udinwa, ukuchaka umzimba, ukungaboni kuhle, ukufuna ukuchitha amanzi izikhathi zonke, lokufuna ukuhlala unatha amanzi njalo lezilonda eziphuza ukuphola.
Uthe ukuphatheka kwabazali ngokugcweleyo kulo msebenzi kuzaphathisa ukuba lo mntwana ekhula amukele isimo akiso. Unkosikazi Elizabeth Shiri okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Parents of Handicapped Children Association uthi lo ngumsebenzi oqakathekileyo kakhulu osuka unzimele abazali abalabantwana abakhubazekileyo usengezelela kudubo olabe luvele lukhona.
Kuti kuti chikafu chaone kufanira kumupa semunhu ane diabetes, kuti kuti mishonga yacho nokuzorapiswa zvinhu zvinotosangana nevabereki zvinogozha.
Ukuti ucabange uza kuti imithi edingakalayo, uti ukwelatshwa, uti ukudla okumele uwuthole njengomntwana ole diabetes lokuhamba laye nje kundawo zokwelapha kusuka kube ngumthwalo owengezelelweyo kubazali abanje.
Umnumzana Thandi Chinyowa wenhlanganiso ye-Growing Hope ephatheka kwezempilakahle yabantwana labasakhulayo uthi kuqakathekile kakhulu ukuba izifo ezifana nalezi zilwiswe zehliswe elizweni.
Diabetes in particular as a chronic disease affects men, children, and it is important that information
diabetes njengesifo ihlasela abantwana abancane abayikusasa yelizwe. Ngakho kuqakathekile ukuthi uthathwe amanyathelo.
Inhlanganiso zezempilakahle zithi okwamanje lesi sifo sihlasela abantwana labasakhulayo abaleminyaka yokuzalwa engaphansi kwengamashumi amabili abaphezu kwesigidi 1.1 million emhlabeni jikelele. Ikanti nje kunokuvumelana ukuba kumiswe ukuqonga kwenani labahlaselwa yilesi sifo sediabetes emhlabeni wonke kusiyafika kumnyaka ka-2025. Inhlanganiso yemanyano wamazwe omhlaba kwezokwelatshwa World Health Organization ikhuthaza ukuba kutholakale indlela ezilula zokuba abantu behlolwe lokwelatshwa kulesi sifo ngendlela elula. Uhulumende weZimbabwe wasungula uhlelo lokululaza lomsebenzi esibhedlela seSali Mugabe Hospital eHarare kwinsukwane esanda kwedlula lapho uZulu angafinyelela khona imisebenzi enje. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ezilamaphemithi awe-ZEP azaphelelwa yisikhathi ngohlangula lwenyaka sezikhuthazwe ukubana zingaqali zingalokuthi ukuthatha amaphemithi esingundengunde asegcwele ndawana yonke. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Mhlaka 13 Nhlangula lilanga eselilethe ungahlaliseki kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane zilikhulu amachuma esishiyagalombili 180,000 esezihlale kwele South Africa okweminyaka edlula elichume. Iningi labo sebezamile ukufaka izicelo zamanye amaphemithi kodwa kwehlula. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena utshele i-VOA ukuthi lesi simo sesenze ukuthi kube le nqwaba yabantu abalanda abeZimbabwe laba besithi bangabenzela amaphemithi okucacayo ukuthi iningi lawo ngawamanga.
Abaningi babo sebedliwa izimali, sebehlangana labotsotsi, otsotsi bathi bona abantu ababaziyo amafezi abasebenza labo babanike amaphemithi omgunyathi. Abanye babhadala ama 15,000, ama 20,000, abanye bebhadala ama 30,000 rands. Kanti ke laleyo permit nxa uyikhangele awungeke utsho ngokuyikhangela nje ngelihlo ukuthi permit le effect umahluko ukuthi isticker leso ese permit ama details ayo abe ngafakwanga ku system.
UMnumzana Mabhena uxwayisa abeZimbabwe laba ukuthi bangabanjwa belama permit angekho emthethweni bazafela ejele.
Ukhona omunye ngoSeptember last year wabhadala 30,000 xa ifike eBorder wasuke sebaleka ngoba sokunanzeleleke ukuthi permit yakhe ayikho emthethweni. Mina engingakwenza ukuthi nxa umuntu engakwazi ukusebenzisa icomputer, engakwazi uku-apply ukugcwalisa amafomu ngikukompyutha ku-internet, ngimncedise ukugcwalisa. Kodwa lo muntu kumele nazihambele VFS ahambise na amaphepha athathe i-fingerprint yakhe.
Unkosazana Victor Mathuthu umgcinihlalo wehlanganiso yeMbokodo elwela amalungelo abesifazana uthi amaganyana agijima eselekana ahambela azibhela ngenhloso yokubathengisela amaphemithi angekho emthethweni.
Kodwa siyaxwayisa bakithi ukuthi ngaphambi kokuthi umuntu akhuphe inkalakatha yemali yakhe ayisebenze nzima athenge ipermit emuntwini, umuntu aqala adingisise impela ukuthi leyo permit ayithengayo ipermit ezomsebenzela yini. Njalo siyaxwayisa ukuthi ake kulindwe sibone ukuthi njengoba kuthiwa abantu ba-apply ama-waiver, ku-apply ama-waiver sibone ukuthi ama-waiver ziyabuya yini impendulo njalo zibuya zisithini ngaphambi kokuthi sithathe izimali zethu siyithenge ama-permit lawa emkotweni.
Isizalwane seZimbabwe laye osesebenzise iphemithi le okweminyaka edlula elichumi uMnumzana Gretman Khwebu uthi iningi labantu kunzima ukuthi basuke kwele South Africa, ngakho bazimisele ukwemukela loba yini ezabapha ilungelo lokungabuyeli ekhaya.
Ye, le into esasivele sikhaya kuthi ekugcineni zagcina yenzakele mpela, sibona abantu bakithi beqolwa izimali ngohlelo lwama-permits. Ngakho abantu bakithi siyazivele ba-desperate bazama ukuthi ngazo zonke indlela ukuthi njengoba lo mnqamula juqu nawo kajoni sewufikile bathola ama-permits, anything eqhamuka babethi hayi mhlawumbe yikho lokho ithemba leyo konta yasizalungisela ama-permits. Engicabanga ukuthi mhlawumbe uhulumende wa-South Africa mhlawumbe engakuya akubukisise kutsha ngoba ekugcineni vele sonke sizohlala sikhala.
Kusenjalo ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa sekukudala luxwayisa abafuna olunye uhlobo lwamaphemithi ukuthi bangasebenzisi omunye umuntu loba inkampani kodwa baziyele mathupha kunkampani ye-VFS eyiyo eyaqokwa nguhulumende ukwenza lokho. Amankampani alabantu abancedisa ekutholweni kwamaphemithi la bavalwa ukusebenza ngemva kokubona ukuthi badala inkohlakalo. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oselivalelisa nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.